So we see a descender of VOA in the belly.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 1 kuMvimbitho 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili umsekeli webandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change obulawe ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwu zeZANU-PF ube ngosakhulayo osanda kuthatha umfazi njalo ube lomntwana omncane. Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso se-20% ngemva kokulobelana kwakhe isivumelwano le-Apex Council izolo. Kodwa abanye ababalisi bathi incane kakhulu limali. Umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo owe-State of the Union namuhla lapho azaphatha khona indaba ezitshiyeneyo ezigoqela ukuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli webandla le Citizens Coalition for Change obulawe ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF yekhwekhwe ngesonto umnumzana Mboneni Ncube ube yindoda esakhulayo esanda kuthatha umfazi kanti njalo ube lomntwana omncane. Lokhu kuvezwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma lentatheli zindaba eHarare izolo. UChamisa usole isehlakalo lesi esithi isadaki kumele ingenele kudaba lweZimbabwe ngoba udlakela lolu lungagcina ludala ukungahlaliseki emazweni asemhlubulweni weZansi ye-Afrika. Nango uChamisa echaza umufi.
Mboneni Ncube lost his life. His life matter. This young man was recently married. He has been married before. And of course, the wife died. He has an 8-year-old daughter. A small scale minor. He's 35.
Umboneni Ncube ubesanda kuthatha umfazi. Ulomntwana oleminyaka eyisishiyagalombili. Ubezama ukuqala impilo entsha ngemva kokubhujelwa ngumkakhe. Kodwa sebembulele ngenxa yezombusazwe. Lokhu kwenziwe ngabanye abakhokheli beZANU-PF ekhwekhwe. Sebephendule ikhwekhwe yaba yisigaba sobudlofa.
Or Al-Shabaab, or they call it Mashuruku. And I don't know why they want to tarnish the name Shuruku.
Vasebenzisa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurukwi. Angazi lokuthi indaba besebenzisa lelo gama ngoba abantu abavela eShurukwi ngabantu abahle.
For free and fair elections in the face of escalating political violence. Mr. Mnangagwa and your ZANU-PF, if you don't want competition, don't call for election.
Baba Mnangagwa le ZANU-PF yako, nxa ungafuni ukuncintiswa, ungenzi ukhetho. Ngikuzwile futhi usithi uChamisa uthanda udlakela. Akuqondanga lokho, ngingumuntu wokuthula mina.
I'm a man of peace.
Lanxa amapolisa ekubeke sobala ukuthi abanye bababotshiweyo ngabasekeli beZANU-PF abebandla elibusayo bayakulandula lokhu. Amapolisa athi asebophe abasolwa abalitshumi lasithupha 16 njalo athi adinga ingqungquthela yabo uKennedy Simbi onakanelwa ukuthi nguye owagwaza inxeba elabulala uNcube. Abasolwa bahlasele amalunga e-TRIPC emhlanganweni kaChamisa wokukhankasela ukhetho ngesikhathi yena uChamisa esenkundleni ekhuthaza abantu ukuthi bavotele ibandla lakhe ngobunengi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa, umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Asikhangeleli thina ukubana ama-elections eZimbabwe ukhetho kube le violence ngendaba yokuthi kuyinto eyenza ukuthi elizweni kungabi lokuthula njalo kungabi lokuthuthukeza kwezindawo ngenxa yokuthi i-violence iyabe isiyi-order of the day. So yikho umongameli u-Advocate Nelson Chamisa ekhuluma ngendaba-ke e-violence eyenzakala eKwekwe.
Manje ungasitshela ukuthi amapholisa alabo yini ubufakazi bokuthi bona labo ababotshiweyo yibo abayenza lesi sihluku?
Yes, ikhangelele ukuthi kuzaba le investigation ngamapholisa njengoba bekhulumise beboyiphe abantu abayi-16 ukwenzela ukuthi indaba le i-follow up, njalo simeke sure ukuthi kuyaba le justice for imuli yakoNcube elahlekelwe-ke Mbonisi Ncube ole minyaka engu-35.
Manje lina lithini ngendaba yobudlwangudlwangu osebusenzakala lobu, ikakhulu sikhangele ukubana ukhetho lwama-by-elections soluseduzane?
Indaba ye-violence ngesikhathi sokhetho indaba ehluphayo kwele Zimbabwe ngenxa yokuthi ungakhangela ubana sukusela independence ama-election kuleli lizwe ahlala ele-violence, ukubulawa kwabantu ngendaba zombangaza, sonke esiyikhangelele ngenxa yokuthi sikhangelele ukubana ukhetho liyenze kungabi labantu abaluza impilo ngendaba ye-violence.
Umnumzana Gift Ostalos Siziva isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi lanxa elusola loludlakela, abantu kumele bamelele uphenyo athi ukugijimela ukugcona ibandla lakhe.
Kumele kube lokuthula zonke izikhathi, kube sokusafika ukhetho kulokuthula. Kodwa kuyadanisa nxa ukuthi kulezinto ezinengaze nezezenzakalayo, kodwa-ke osokukhona sokuyimvamo lapha eZimbabwe. Indaba lezi kumele sinike amapholisa isikhathi bacubungule baphumela kuyikho okwenzakeleyo ukuthi ngubani okwenzileyo, kungacatshangelwa. Andubana sikhulume sithi hayi ububi benziwe ngubani, asikeni sinikeni abemthetho laba bake bakucubungule kakhulu ukuthi kuhambe njani.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU-PF. Kusenjalo, ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha, iPeace and Reconciliation Commission, yethule umbiko izolo ikhuthaza abantu ukuthi batshiyane lodlakela. Kodwa isimanga ikuthi likhomishini ayizange ikusole ukubulawa kukamnumzana Ncube, ngitsho khona nje ukukhuluma ngalo lolu daba. Le yinto esolwe ngabalwela amalungelo oluntu abafana lomnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Kulusizi ukubana abantu babe bebona umuntu eganga bebe sebekhuluma begeneralize. Alubana ikhomishini ngabantu abaqotho abafuna ukuthi kube lokuthula elizweni, bekufuze betsho bese beqale ngenkulumo, ngoba into zonke lezi ziyenzakele kube lenkulumo etshengisa ukubana elizweni abaphethe amandla kathesi, okubalisa umsekeli kamongameli uChiwenga into ayikhulumileyo eseKwekwe ukuthi uzachobodisa abamayelo njengentwala. Yiyo izinto ezibangela ukuthi kube lodlakela elizweni. Abatshelwa kube sobala ukuthi hayi zami yini elibulela abantu ekelani ukwenza i-violence.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo we-Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selo Nare ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Iva ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze izakhamizi zeGwanda ukuthi zivotele amalunga alo kukhetho lwama-by-elections ngoba engabakhokheli abaqotho. U-Albert Ncube uyalandisa.
Lenkuthazo yethu leziphathamandla zaleli bandla esigoqela ilunga ledale le-National Executive unkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa, yena ojela abantu abaze emhlanganweni obuseJawnda Park ngempelasonto ukuthi bavote ngokhalipha befaka amakhansila e-CCC ezikhundleni, athi amalunga ezanu-PF okulibandla athi ngelamasela asabulele ilizwe.
Sithi thina siyi-Triple C asikhipheni amasela, amasela asithathela ikusasa lethu nekusasa labantwa bethu.
Umhlangano lo ubungawukhankasela amalunga e-CCC agoqela uMnumzana Justin Majale owayengumeya weGwanda waqotshwa esihlalweni libandla le-MDCT elikhokelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphe esetheswa umlandu ngokusekela uMnumzana Nelson Jamisa. Udinga ukubuyela esikhundleni sokuba ngukhansila ka-Ward 7. UMajale uzancintisana lo Mnumzana Thembelani Madudu owezanu-PF uLizwe Ngathweza Zaphu lo Mnumzana Vusani Mhlanga owe-MDC Alliance ukhetho luza kwenziwa mhla zimathumi-mabili lasithupha kuyona linyanga. UMajale uthi uzimisele ukusebenzela uZulu.
I-water treatment plant ibuye kwi-municipality lo minister wathembisa kodwa kwame endleleni, yizo ezinye izinto emele sizilungisise lokwelusa amanye ama-policies lokwelusa eminye imithetho esiyayishiya ikhona.
Esikhulumeni sebandla le-CCC ezansi emandebeleni uMnumzana Ntando Ndlela uthi umasipala weGwanda ngasaqhubi kuhle umsebenzi selokhu Majale wasuswa esihlalweni.
Izinqumo ezithathwa yikhansili lelo meya lo osekhona webandlaleli labomozora i-MTC yabomozora azitshengisi ukuba ngabantu abanozwelo lokuthandana labantu.
Ukubulawa kwelunga lebandla likaJamisa ngabanakekelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eqweqwe ngensonto sokusolwe ngabaningi abagoqela abahlali beGwanda bona abathi bafuna ukuqutshwe ukhetho olukhululekileyo ngokuthula. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini ngenyanga i-20% kulandela ukusayinelana kwakhe isivumelwano lenhlanganiso yezisebenzi i-Apex Council izolo. Uthi njalo phezu kweholo ledola lakuleli izisebenzi zizaqhubeka zithola ama-$75 okuyimali ye-COVID allowance, zibuye njalo ziholiswe i-$100. Uhulumende ubevele kukhulumile lokhu kumaviki asanda kwedlula. Abanye ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi lokhu akuguquli lutho ngoba uhulumende elokhe engakafiki ku-$540 abayifunayo. Ngokunjalo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Themba Kuye Moyo uthi baza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki.
Nxa sikukhangela konke lokhu izinto azikhuluma kudala, esikunanzelelayo ukuba i-public service isebenzisana le-NJNC badlala ngomnotho welizwe ngoba nxa behleli kulama allowance abanika naye. 2, basebenzisa ngesilungu okuthiwa yipropaganda okuzayenza nje abantu bathi uhulumende uthe sokuyenzakale lokhu kodwa kuyinto ekade ivele ikhona mqoka isazakala. Thina-ke njenge-athuzi asikubambi, asikuyamukeli, asikuvumi okuku-statement lesi ngoba kwakuqala akula muntu osimeleyo ezi ababalisi ku-NJC. Kuyakhulunywa nje ngo-Sicilia Alexander Sisilia umuntu esamfakelwayo esingamaziyo lokuthi umele bani wakhethwa ngubani.
Sikhuluma nje limi ngaphi njengababalisi beathuzi liyahamba yini emsebenzini kumbe lilamalanga?
Asimanga kusinemezelo sethu esasinikeza umqhatshi wethu ukuthi asenelisi ukuya emsebenzini. Kodwa ke singabuyela emuva nxa sikhangela ukuhlukunyezwa esikwenzayo, ukubotshwa, ukutshaywa abanye bamalunga ethu bathi besizwa isimemezelo sokuthi mhlaka 22 umuntu nxa engasabuyelanga emsebenzini kuyafana nje lokuthi usezifothile emsebenzini bahamba babuyela. Kodwa sesiya phambili sisenza ukuqoqa i-statistics sakubona ukuthi balutshwana abantu abasebenzayo. Ngokunjalo nxa sesikhangele i-statement lesi esesithitshiwe amalunga ethu asezahamba kabili kuphela emsebenzini okuyikho kulingana lehole esilinikezwa nguhulumeni. Isivumelwano esesisenzileke lamalunga ethu ukuthi emsebenzini sonke sihambe ngomvulo langolwesibili, la amanye amalanga umuntu aphumule ngoba uzabe esebenzela ize.
Umnumzana Themba kuye moyo ngowenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umasipala wakobulawayo usevalela amanye amalokishi amanzi okwamahola angamachumi amabili 20 hours ngoba amadamu eloke elamanzi amalutshwana. Inkundla yesayithi yona ithi abacubungula ezombusazwe sebesole kakhulu ibandla leZANU-PF besithi liyaphambili ngomkhuba walo wodlakela. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani kustudio 7, salibonani basakazi kustudio 7, labalali libonge kustudio 7 jikelele. Ngixola ndo ukhulumayo wasemathebeleleni South kweleka mzilikazi yamashobane. Mina ngesicelo lo mbuzo lapha badala, ngisacela ukuthi ngibuze ukuthi lapha ku-MRP ubaba umqondisi uma simvotela, simvotela ukuthi ahlukanise imithwakazi leZimbabwe yini, noma simvotela ukuthi abe ngu-MP kumbe simvotela ukuthi abe ngumongameli kumbe simvotela ukuthi abe yi-council, kukhona lapha ngideka khona mina. Ngiyadideka, ngicela abangangiphahlulela abangiphahlulele khona lapho bangihlukanisele imbambo lomgogodla. Okwesibili ke ubaba wethu lo mongameli wethu ongayazi into ayenzayo yena lo baba omnango kwakwa, njengoba bethu selilungele yena ukuthi usekulungele ukuthi u-Triple C mayethena usemi ngomumo ukuthi uzadala udlame, besafisa ukwazi ukuthi yena uselungele ini ukwenzani uma ngabe bakhona abangasitshela bebandla lakhe abahamba laye basithi yini asekulungele ukwenza zani mangabe kwenzakalani. Ngiyabonga abalaleli le studio 7 labasakazi bamabahle.
Sanibonani, sanibonani mawuyani ku studio 7 abalaleli labasakazi, ukuthi munjani njani kungelelayo pitelani kromase goli uzala ngikhona le plumbi kwelikamadlambu. Ngikhuthaza nami abantu bakithi khonale omadlambu izigodi zonke umasipendo eflamshi yonke ukuthi elisekhaya siyacela ukuthi liphakame libhalisele kumota. Siyacela kakhulu libhalisele kumota. Ngeke ngikhuthaze nathi segoli nawo bonke abasuke eBotswana eSouth Africa ukuthi uma kufike ilifu yakho njengoba kuzavota mhlaka 2023 ingakafiki, uma ifika lungiselele ukuthi ufike nawe uthathe isithubo siyeplamthi kwambana kumbe siyetawuni yakho lapho kune-ofisi lezekhona fokuvalisa umoto.
Sanibonani nonke kustudio 7, ninjani, ninjani, siyaphila. Ye bantu, besinesicelo, besinesicelo lapho. Sanikelisekele uhulumeni wakithi lo upresident lo mnankagwa lethu eyekele lento yenzayo le. Akahambe ithatha abantu laba base-Ukraine, abantu bengazi bese. Kanti ulindeni ibulwa umpresident naye yini ngoba manjani, kanti njani. Eyayidela abantu, eyayidela abantu. Akahambe ithatha abantu abase-Ukraine. Sesifelwe ngabafowethu ngenxa yakhe leke-DZN kufanele lijele.
German, ubona iGerman boy inakabonthi amanye amazwe akhupha izindiza lelanda abantu eUkraine izibenga abantu babo ayakazama ukuthelela ke isikhandla manje njengendoda kanti indoda enjani ngene kahle kahle efuna ukucatshanyelwa daily imazwe kezo sontshela zona ngapha kithe matebele nde siya ezidlela abangani bakhe lezi kasafunga ukukhuphuthi landa bafoti ngale kubo eUkraine ayakazama ukusicabangela manje kanti njani kanti indoda lowo
Salubonani basakazi beStudio 7 okukhulumayo uDewa umzala eCholocho. Ngithanda ngokufaka owami umbono ukuthi besicela ukuthi elizweni lakithi eZimbabwe nakhona omongameli nje sike sibone umongameli ophatha maybe iminyaka ngu-10 achiye lo munye. Sinankinga lokuthi yiphi iparty ephetheyo but ngicabanga ukuthi omongameli nje uma bengakhe betshintshisane sibone umongameli nje ephatha iminyaka ngu-10 kusuka lapho kungena omunye. Kwenze njenga sibone nje njengakwamanye amazwe ngoba sibona kwamanye amazwe kwenziwa kanjalo umongameli uphatha 10 years aphume phathe 10 years aphume sicela nasezimbabwe kwenze kanjalo akuthi siphathwe ngumuntu oyi-1 iminyaka efika ya-20 or 40 loku esiphethwe umuntu o-1 hhayi lokhu siyakucela bakithi akucela kuko kube notshintsho
Salibonani ku Studio 7 livuka njani bahlobo ngoJaffet Ndlovu lo owaseCholocho is vice chairperson we Indosabusa Community Development yaseCholocho ngibuya ekhaya on behalf of ukuregister silungiselela bonabo ukhetho loluza kuba khona singabanye babantu nje amagameti lawa kade sephumile engasekho ehleleni lokuvota kungenxa yokuthi ungaregister khona lokho wasesahlala emazweni bakithi okokuqala ngizathanda ukugqugquzela sibili abantu intsha ikakhulu labo abadala bonabo abakhona emakhaya sihambeni siyoregister bakithi lama kungaba yungavoti ngibona ngani kuyabe kungaselani okutheni kodwa ukuregister kubalulekile ngoba kusinika ilungelo lokuthi sibe la ama-constituency onalani esilawo laphana ekhaya ngibe sengisiba lesicelo-ke engaziyo ukuthi singafika njani kulabo abasiphathela zona lezi ndaba zokuregister ngifikile laphana mina njengoba ngiwechitachawa ngisecholocho ngiyengafika lapho kuregister khona echolocho njengoba kade siyaregister ngitshilo ngaphezulu ngithe sengiregister-ke njengomuntu ongani kulala lapho engithungamela khona ngase ngibuzisisa indlela abasebenza ngayo engikutholileyo laphana yikuthi ma kuphumela abahamba bengama-mobiles kusiteshin abafikela kiso bajwayele nje bazihlalela amalanga amabili njengomuntu ongumhlali wesigaba ngananzelela ukuthi imizamo abayizamayo yebo ingabathola abantu kodwa isikhathi abasipha sona siba sifitshana
zinjani basakazi bakastudio 7 lonke likhona ngapha ngasemeleni siyabonga kakhulu izigaba eziningi sezilehlelo eziningi zamadona characters bayazincedisa abantu ngokuthi babayekhela izintathu zokulima nokufuya inkukhu ngibonga bonke abasengadini esilwa nendlala project esejoseph angale ngithi zinjani malunga esilwa nendlala gcina nini ubuvila abudliwa uthi isithuthuku ngijike ngikhona phana emzini omkhulu kwajikani bengelubongani the big one ngithi phesheya kwamahlasela usabongani unamafika unasiqhe sadika umama unalo ngithi phulandi ikhokhoko lingakhohlwa ikorona ikhona lisigeze izandla olukhulumisayo upeter kopeter dunene
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi izizalwane zaseNigeria ezilabantwana abakwele Ukraine zitshengisele esigodlweni seRussia izolo zisola lelo lizwe ngokuhlasela ele Ukraine. Umsakazo munye uthi abesifazana bakwele Cameroon labo sebengena kumaqembu alwisana lezikliwi zeBoko Haram. Singene kudaba lweMelika. umongameli Joe Biden uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo edalele parliamente namuhla owe-State of the Union, lapho azaphatha khona indaba ezitshiyeneyo ezigoqela ukuhlaselwa kwe-Ukraine ngele Russia. Umbiko wakhe lo uza ngesikhathi impi eqalwe ngumongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin iqhubeka kwele Ukraine. Izolo iUnited Nations yenze umhlangano ngalolu daba, amazwe amaningi asola iRussia njalo akhuthaza ukukhulumisana ukuze kuqedwe limpi. Umhlangano lo wenziwe ngesiphangiphangi ngemva kokuba uPutin etshele amabutho akhe aphatha izikhali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi ahlale elungiselele. Ebuzwa zintatheli izindaba izolo ukuthi uzulu weMelika kumele ethuke na njengoba uPutin esekhuluma ngezikhali zempubhiso, uBiden uthe cha ngokubika kwephephandaba leThe Hill. Elemelika labangane balo bethesa eleRussia izijeziso zenotho phezu kwalimpi. Izolo khona inhlanganiso elawula ezenguqu emhlabeni jikelele iFIFA kanye lelawula ezenguqu kuzwekazi le-Europe UEFA zixotshele Russia kumincintiswano yaso. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Akusarayithanga lapha ngoba sibona impi le e-Ukraine ama-pundits or ama-war generals akudala abesithi i-Ukraine vele bebebancinci and then i-power ye-Russia was going to completely annihilate them. But into esingabona singabuyela emuva siyabona ukuthi uNapoleon wayesithi yena umongameli weFrance in the 17th century wayekhuluma esithi morale in war is like 3 people to 1. So sibona lapha ama-Ukrainians belwela lapha abahlala khona, lapha abavela khona, lapha kulaba obaba labokhokho babo, and they have a fight in this thing. So into engiyibona lapha iRussia ibingalungiselelanga, la mazwe wonke even iAmerika bebengabona ukuthi iUkraine were this determined to have amabutho plus i-self-defense with local people abangazake babambe izikhali in their life.
Umongameli Biden uthi lanxa uPutin sekhuluma ngezikhali zempubhiso, abantu beMelika akumelanga bethuke. Uyamthemba yini?
Hayi, mina lami angisakuthembi lokho ngoba sibona uPutin is very unpredictable. Singabona i-war in Angola leyana the Boer War versus the Angolans, kulama Cubans laphana. U-General Magnus Malan wayesithi yena ngendaba zona lezo ukuthi ma ungakwazi ukuthi the general on the other side ucabangani, it's very very unpredictable ukuthi uzajika ziphi izikhali in the war. The possibility of a nuclear war lo Putin must not be put aside ngoba sibona ukuthi laba ama-Russians they are using different methodology ngoba impi yangkhona isamanga kuhle on their behalf.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsekeli webandla likaMnumzana Nelson Chamisa obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF uMnumzana Mboneni Ncube ube ngosakhulayo osanda kuthatha umfazi njalo utshiye umntwana omncane. Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso se-20% ngemva kokulobelana isivumelwano le-Apex Council. Kodwa abanye ababalisi bathi kabakwamukeli lokhu. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo State of the Union ePhalamende yelizwe lakhe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.